Mina ngombono wami ngiyasebenzisa amavesi atholakala eBhayibhelini athi yona nxa uphila ngentemba uzakufa ngayo intemba. So la madoda lawa amashubili labana nxa ngabe kuya ngami shubili vele ngabe nxa bebanjwa behle befakwe nesisebenzi sonalesiyana esakhitshwayo sibiselwe ukuthi kube lesisebenziso esokuthi wona nxa umuntu yenza into ezinjalo naye impilo yakhe kayithathe kuhle kube kanje. Ngoba so umuntu kumele simvumele ukuthi na ahlale aphile phakathi kwethu as a society ngumuntu o-very dangerous, umuntu ongahloniphi impilo yomunye umuntu. Pho-ke naye kumele athole sona lesi sisebenziso sokuthi angabanjwa naye impilo yakhe kayithathe.
Kodwa bakhona abathi amajaha wona la akhanya alosekelo lenkokheli yeZANU PF yikho bengabotshwa.
Into one mina engayinanzelelayo ngabantu ukuthi bona bathanda vele ukucatsha ngemva kwebala lithi ZANU PF. Ngiyakhumbula ngomunye iminyaka lapho ngiseselilunga lephalamenti ngaye ngasukuma mina ephalamenti ngithi right asithi wonke umuntu obonakala edriver imota elengise isikhava se-Highlanders emoteni yakhe lapha ku-review mina bana abaningi besenjela ukwenza khona ukuthi besenzeli noma besike kuma-roadblocks umpolisa ngavele abone leso sikhava lethi alo ngweZANU PF sehle emeyeni asendlula umuntu. So noma umuntu enza into engayisiyo ugebenga ngoba uthwele impondo zendlovu kube zikabhejane ngoba uthweleni ngoba ikhokheni ngoba uthweleni kepha ngokudlula akasamiswa lokuthi ashetshwe ukhangele lokuthi le moto yakhe ilelungelo lokuhamba emgwaqweni yini. Bonke abantu laba becathe ngemva kweZANU PF ngase ngakhuluma ne-right mapholisa bathesisa khangelane kakhulu yena imoto naleyo ibona ilengisekisava zeZANU PF yiyo emele ichaze kakhulu ngoba ulengiseleni umuntu lowo uzamane okufihlane khonokwana ngikutholo khonoko ukuthi na bona lawa amashulukuzayo zothi na he balo muntu kwiZANU PF loku naloko naloko kodwa kwesikhathi ungawudi ungathotha inivevela akula nto enjalo ngabantu nje abakwazilile nxathi yofuna zokuganga esidayithi ngabe ZANU PF ngoba kuthi ZANU PF anti phela yiyo esembusweni yiyo kuphawa ngabo nxa kuthi kuZANU PF awusabambeki. But khona kukhwala mina ngibona ngathi kwesi sikhathi kuba yinto nje abantu abakwanisile becathe ngayo kuphela.